Yabona sile serious challenge ye rule of law elizweni, if we have to tell the truth. Abantu laba okokuqala uNyathi uPaul Nyathi walile ukuthi uMagombe yabambophile, wadisputa completely ukuthi bambophile, but kucaca ukuthi bambophile ngoba kade bemgombolozele esesibhedlela kulabantu kulamapholisa amaningi and so on. So which was a sign ukuthi ubotshiwe, but besithi kabambophanga until sokumele a-discharge esibhedlela, sebemecela, sebembamba, kumele ahambe. Colloquial on its own shows ukuthi asila-respect yomthetho. Ubevele ebandlelweni yena engaka-charge, engabengazange bemcharge ukuthi le offense mhlobo bani for all this long. So sebehambile abangibo bafike e-High Court bacela i-determination ukuthi ayekelwe ahambe e-South Africa. Before beseya-appeal-a e-court, bebevele sebembambile and uhiye kulama-rumors okuthi kulo mpholisa onganikaziwa, onganikaziwa, so mpholisa wamaqini. Okade vele semchayile already. So kulama challenges amaningi in this whole setup. It shows simply ukuthi hayi umthetho wethu asiwubambi ngendlela eyiyo, asila i-rule of law altogether completely. Nxa kade befuna uku-appeal-a bekumele bemeke laphuma esibhedlela then behambe e-High Court bekwenza i-appeal ye-case yabo, ibizazwakala ukuthi hayi at least bazama ukuthi be-respecte i-processes zomthetho.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kungabe kukhona yini abazama ukuthi bakugubuzele kungaphumi
nge-behavior aseyenza, it is now certainly obvious ukuthi kukhona okufihlwayo. Ikade kungela lutho ubanjwani ukuthi akuphuma hambi. So khona lokho kuyangeziyaphakamisamekho ukuthi abantu becala ngithi kusho ukuthi abantu laba ikhona into abayifihlayo ngaye umuntu lowo. So akusaphikeki ukuthi bangabe kuyibo abam-abdactayo, akusaphikeki ukuthi bamthotha, akusaphikeki ukuthi bamchaye, akusaphikeki ukuthi bamlimaza. Bayesaba ukuthi zonke lezi zinto angahamba e-South Africa ayehlolwa zizavela ukuthi yikho bamenza khona.
Ngalesi sikhathi ubona ungani uZulu njengoba ubeke wabambana etshengisela ngokuthunjwa kwakhe, kuyini okungenziwa nguZulu? Kumbe uZulu vele kasela ndaba lo daba lolu njengoba abanye sizwa besithi abasakholwa ukuthi wayithunjiwe?
I think nathi sifika kimi ukuthi yiso isikhathi kathe sokumele ukuthi abantu bebambane more. Nxa kade sasivele sibambene endabeni yakhe ekuqaliseni esadingwa engabonakali, kade sokutshengisa ngalama-signs okuthi yes kule suspect ukuthi stage had something to do with him. So akubanjwane more kathesi abantu bethinga ukuthi nosicela i-rule of law ilandelwe njengoba injalo. U-president use-United Nations, i-message ayekhulumayo ukuthi i-new dispensation i-respecta umthetho, i-new dispensation ile this and that and that, but what is happening on the ground yena khona ngale is the opposite. So singathula, the world will not know. So kumele kathesi abantu basukumeke indaba leyi beyibambe bonke, siyikhulumele ukuthi no, sicela umthetho banje njengomthetho, uMagombe akayekele ahambe ayekwela se-South Africa.